Isizalwane seZimbabwe lesi esivalelwe ejele yeGoodwood eCape Town siphume kumifanekiso kamabona kude ebulenjini beinternet sikhombisa njabulo enkulu osekubangela intukuthelo enkulu ngalo oweZimbabwe owaziwa ngokuthi nguBoniface Banks njalo ebotshelwe icala lokuthumba ngamazwi awakhulumayo.
Linjani lapho nxa lisifake ejele licabanga ukuthi siyahlupheka khohlwani khangelani ukuthi sijabule njani siyithola isidlo sekuseni esemini lasantambama asibhadali renti lamagetsi sikuthola konke mahala sihlele kahle kakhulu asihlupheki.
Inkulumo yakhe le isivuse umsindo omkhulu. Iningi lezizalwane zakwele South Africa ezikhuluma ngalolu daba ebulenjini zithi kuyamangalisa ukuthi kungani sebenzisa umakhalekhukhwini okungavunyelwayo kuzibotshwa. Abanye betheza uhulumende umlando besithi nguye ofike waphatha abangene elizweni bezodala amacala ngezandla ezifudumalayo. Abanye njalo sebesithi ababanjwe babuyiselwe emuva bonke abeZimbabwe ngenxa yalesi senzo soyedwa. Kanti ke bakhona bathi abokuza abasemajele sekufanele bathwaliswe amalahle ekhanda bengaphiwa ukudla. Isizalwane sakwele South Africa njalo onguye obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lesofa sonke party umnumzana Freeman Bengu uthi bathukuthele baganunwabo ngesenzo sikamnumzana Banks okwenze baze bathinta ugatsha lwezamajele bekhonona.
Siyayikhondema and siyigxekile, sizamile ukuthi sikhulume ne-Department of Police ne-Department of Correctional Service sibatshengisa le video, sibatshela nangale video le. And into engingayisho ukuthi sijabulile ukuthi amalentuzana ama-law enforcement wethu athathile i-responsibility, bamfuna lo muntu bamthole lentuzaneni, they've taken back ilentu cellphone number yakhe and they've referred him to a much stricter enclosure. Sikhathele ukuthi ama-foreigners mawafika la South Africa enze the way afuna ngakhona. You know, this thing by this Zimbabwean prisoner goes to show i-arrogance nokudelela kwama-foreigners la South Africa.
Okhokela inhlanganiso ezibotshwa umnumzana Miles Budu uthi weZimbabwe lo kuzafuze ajeziswe kakhulu. Kodwa-ke umnumzana Budu uthi kungenzeka utshotshozelwe izibotshwa zakwele South Africa ukuthi enze lokhu.
Kufanele abanjwe oweZimbabwe lo akhulume ukuthi ngobani abamthume ukwenza lesi senzo sakhe sokweyisa umthetho.
Kusenjalo umphathintambo ogatsha lwezamajele umnumzana Peter Groenewald laye udla amalahle ngalolu daba.
Kanye ke asakuphinda lokhu, sesimfake ejele esigange ezesatshwayo i-maximum prison, sesimethese icala futhi lokutholakala elo makhalekhukhwini. Sengilinde ukwazi ukuthi ngobani abalindi abamekele senza lokhu, labo bawuzawukhomba olotshwala.
Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanazi uthi lihlazwe likhulu leli elenziwe weZimbabwe lowo.
Kube lihlazwe elidlula lokuqala leli abalenzileyo ukuthi bakhwele emkhanda abantu baseSouth Africa ngokuchoma ukuthi bona basejele bayakholisa kumnandi. Kubi lokhu kakhulu, siyakusola, sikuchothoza ngendlela enkulu kakhulu. Sifisa mpela ukuthi njengoba bemfakile kumaximum prison kanje asibambe impela sidonse isigwebo sakhe mhlawumbe abe nokuzisola.
Ugatsha lwezamajele luthi luphakathi kokwethula ubucwepheshe bakulezi nsuku obuza kwenza amagagasi ezokuxhumana ebulenjini be-inthanethi angafinyeleli lapho okuvalelwe khona izibotshwa. Luthi njalo luphakathi kokuqinisa ukuhlolwa kwezibotshwa ukuze kungabi khona olomakhalekhukhwini. Ngimele studio 7 eJohannesburg kule South Africa, inguThuso Khumalo.